endaba zethu lamhlanje kubotshwa ababe yiphathamandla zikahulumende ababili abatholakale belenhlanyelo lokunye okucatshangelwa ukuthi kwatshontshwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukukhanga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ukuthi ziyevula amabhizimusi ekhaya. Ibandla lesaphu lithi ukubambana kwebandla leli lelezanu PF akuncedanga lutho abalandeli bezaphu. Kwenziwa umkhosi wokuveza ababukekayo abaphila legciwane lengculaza laba lo mkhuhlane lo. Umqondisi weqembu leHighlanders uxolisa uZulu ngokungenzi kahle kweze nguqu lonyaka. Ku-Livestock lamhla kuhlelo asiyishuzeni bomama lamhla sixoxa ngekhefu lekhisimusi. Kambe abesifazana bayenelisa na ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi? Thumelani imilayezelenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu elevoa ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-whatsapp laku-facebook ku-VOA Ndebele.